Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 4 ngwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokhu esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa.
Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owanquma ukuba kumele avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa uchawa ungani umuntu obulala inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo. Njalo lwabika ukuba inani laba le gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezine 4075. Kubikwa kubhubhe abesifazane abane labesilisa abane eHarare, kuthi oyedwa obhubhileyo owesilisa udabuka esigabeni seMashonaland West. Lo yedwa owesilisa njalo odabuka esigabeni seMatabeleland South ngomunye njalo laye obhubhileyo. IHarare yiyo esikhokhela ngasebe bhubhile abangamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 kulandele kobulawayo okulaba ngamachumi amabili 20. IHarare iyakhokhela njalo kunani labantu abalegcikwane leli asebe inkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu 1584. Kulandele kobulawayo okulaba fika phose inkulungwane eyodwa 996.
Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Kuliviki sixoxa labasakhulayo ukuzwa imibono yabo ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lomumo oselizweni kwezombusazwe. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe ku-Studio 7.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. UMalema uthembise ukuvimba iziphathamandla zesigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa ekuqhubeni umsebenzi wazo. Nxa ilizwe leZimbabwe lingaqhubeka lisephula ilungelo likaZulu. Umnotho weZimbabwe ugcile ekuthengiselaneni lele South Africa okungabangela umonakalo nxa isigodlo seZimbabwe singamiswa umsebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi umkhankaso wenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet okuveza ukunganakakelwa kwabantu beZimbabwe nguhulumende othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe phose umhlaba wonke. Sixoxele nobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa, othi bayamukela umkhankaso lo.
lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa. Kanti futhi okunye kumele sikuchasise ukuthi umbhikisho obewukhona ube yimpumelelo enhle kakhulu. Impumela yawo iyilokhu ukuthi noma abaqoqayo kumbade beqoqa lombhikisho, umbhikisho kade bethe bona abantu bahlangane endaweni lapha abahlala khona babe ngamaxuku amalutshwana ukuthi batshengise ukuthi kabahambisani lalokhu esibiza sithi corruption, okungahlanganeli kwabo kwenziwa ukuthi uhulumeni uhulumende uthumele ibutho lamapolisa. Khona lokho kodwa kuyimpumelelo ngoba uhulumeni uthethe imali eningi wayifaka ebuthweni laseZimbabwe lemapoliseni ukuthi bagcwale indawana yonke ukwenzela ukuthi abantu bengajengiseli. Abantu bagcine sebezihlalela emakhaya, abantu bangahambi bayakulwa lamasotsha njengalokho esakubonayo kungenwa ezitolo abantu belutha bethatha impahle zezitolo. Khathesi awuzange kwenzakale lokhu, impumelelo enhle kakhulu. Kusifundisa khona kuyana uGandhi waseIndia lapho ayekhuluma khona ngombhikisho okuthula abantu bethule.
Ngokubona kwakho kungancedane lokhu? Siyabona ukubana ukutshengisela kwehlule khona lokhu abafuna ukukwenza ku-internet kungaphathisani vele?
Sisiya phambili, sifisa ukuthi lo mkhankaso uqhubekele phambili, umhlaba wazi ukuthi uhulumeni waseZimbabwe akavumeli ukuthi izizalwane zaseZimbabwe zibe nelungelo lokukhuluma. Sibona futhi lokho eqhubeka elanda labo ababesenza ikakhulu ama-mask abhalwe ZANU PF must go, bebalanda ezindlini belanda journalist. Siyakugxeka kakhulu. Yikho ke sifuna umhlaba wonke ukubona ukuthi lokho kwenziwa nguhulumeni ongalandeli amalungelo abantu, ongafuni ukuthi aphikiswe intando kayiphikiswa. Yikho sithina sithi abasebenzi izalwane zonke zaseZimbabwe, abantu abahlala emakhaya, izakhamuzi zemakhaya, umhlaba wonke kawuzame ngendlela zawo zonke, umbabantu kabazame indlela yabo yonke ukuthi babambane babonise ukuthi thina njengezalwane zaseZimbabwe uhulumeni wethu akasiphathanga ngendlela.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe, njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwean Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kunjalo nje, umnumzana Julius Malema uqale ngeviki edluleyo ukuxophana lohulumende weZimbabwe ngemva kokuthi uzabhadala abelungu imali yamapulazi. UMalema wasola lokhu esithi yikubuyisela emuva umzabalazo wezomhlabathi. Kodwa izolo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa usole uMalema esithi usebenzelana labakucele leZANU PF elithiwa iG40. Kesizwe amazwi kaChinamasa ekhuluma emsakazweni weZBC izolo.
And I want to say this to Mr. Julius Malema. Making inflammatory speeches and donning red worksuits and berets do not make a revolution. A true revolutionary, which by the way you are not, first and foremost would acquaint himself with the concrete situation he is facing and would plot step by step the tactics and strategies on how he can attain his revolutionary goal.
Lawo ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU PF ekhuluma emsakazweni weZBC izolo ntambama. Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala etshayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owathi kumele avezwe ukuyafakaza ukuthi mpela usetholakele. I-High Court inqume ngomgqibelo ukuthi amapholisa kwakumele aveze umtshehiwa owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi yiwo amapholisa kungakedluli amalanga amathathu. Kwathi ngelanga linye ntambama umtshehiwa ongumzukulu omhleli wenkundla yezimlife.com umnumzana Mduduzi Mathuthu watholakala ejikelwe duze langakibo emahatshula elamanxeba esabekayo njalo ecatshangelwa ukuthi wanathiswa ichefu. Umtshehiwa wathathwa labanye abazukulu bakamathuthu ababili lodade wakhe ngemva kokumswela endlini yakhe uMathuthu. Bathi kumele aziveze lapho acashe khona andubana bakhulule abomndeni wakhe. Amapholisa afika ahluthu namafoni akhe lama laptop esithi ayamdinga ngoba engomunye wabantu abajojozela ukugenqulwa kombuso wezanu PF ngodlakela. UMathuthu nguye waqala ukuloba udaba lokuchaphazwa kwemali ngowaye umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo lamadodana kamongameli Emerson Mnangagwa. Abanye abazukulu bakaMathuthu lodade wakhe bakhululwa langalinye. UMtshehiwa yena ulokhu elalisiwe esibhedlela njalo igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi ulimele kakubi. USithole uthi uMtshehiwa engehluleka ukuya emthethwandaba lamhlanje ngenxa yamanxeba bazacela umanje ukuthi azihambele esibhedlela ayembona ukuthi usetholakele lokuthi ubusimo bani.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa, uchawa ungani umuntu obulala inyoka. Indlela achawe ngayo izisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi sanamuhla kulomuntu ongabamba omnye umntwana omnye umuntu olegazi ngendlela yena leyo kubuhlungu kakhulu, akuzwisiseki. Ngakho ke siseselohambo kakhulu njengamaZimbabweans lokuthi sizwisise ukuthi ama rights ethu amenjani. Akuyadanisa kakhulu, ulimaziwe umntwana lwana ulimele kakhulu.
Odokotela bathi ulimele okunganani?
Kube le hunga odokotela bengani bakufaka kwe oval ukuthi hayi ama kidneys akhe ungani afuna ukuba le problem encane. Ngakho ke hayi siyabonga ukuthi odokotela bayagijigijima bazama ukuthi bakulungise ngoba kuvele sokuyinto amanzi asechithekile. So yonke into sisibanjwa ngesiphangephange olokhu esesibhedlela from all we know and bazama ukuthi bakulungisise khonoko.
Liza mangala yini emthethwandaba lidinga ukuhlawulwa nguhulumende phezu kokuhlukuluzwa kwakhe?
UMtshehiwa yena uyi-client yethu, ngiyoza sinika ama-instructions okuthi siyibambe njani indaba leyi. Kodwa obala ukuthi ngendlela atshawe ngayo kumqoka ukuthi laye agijimele enkantolo, inkantolo ikubambe ngendlela okufuze kubanjwe ngayo. His constitutional rights have been violated. Ngakho-ke yena uza sinika ama-instructions. Thina singomathuma omathunywa kalamponje. Ngaye sethe wathi hayi kayibanjwe ngendlela enje, awu siyefela khona njengomkhaza.
Bakhona abathi iSADAKI le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe zimise ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo. Ulubona njani lolu daba?
Ngukhangela ngelihlo lomthetho. Thina njengama-signatories iSADAKI njalo ne-AU kule role okumele bayidlale nxa sokuthe kwaba le situation esihlangana layo le Zimbabwe ukuthi sure uhulumende nango sevuke ubhinya, nango ubaba sechaya abantwana, usechaya abantwana sekudliwa kaloklubhu. Hawu, abafowabo kambe bangamkhangela bathule, kumele ukuthi bamkhuze ngoba amalungelo abantu ngendlela asebanjwe ngayo lapha eZimbabwe ngelihlo lomthetho hayi kuyadanisa. So into enganiyadanisa ukuthi at iSADAKI le AU izazingenele sokubule umthetho
umntakabani njalo sokuhlukunyeza umntakabani ngoba namhla ngutawanda kusasa sikwazi ukuthi ngubani njalo asinike size simelele ukuthi babe babili babe bathathu angithi khonoko sokusuke kwenzakala into sokumele ukuthi ngabe isadakhe kumbe iAU isishwa isike yashwa istatement njalo iyakhuza umfo wabo angabe lahleka phela genuinely kodwa kakhuzwe yikho okuqakathekile
umnumzana Ngqobani Sithole ligqeda elimela uTawanda Mjehiwa ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo uhulumende yena uthi kasoze egoqe izandla ebukele abantu bezama ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni wakhe le iStudio 7 ezakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Okwamanje, kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obelibutho uEkhomodo Jasper Chimetsa ukuba ngusibalukhulu wezempilakahle. Uthi Metsa uthatha isikhundla esathiwa ngunkosikazi Agnes Mawomva oselesikhundla sokukhokhela ikomiti elisana lokumemetheka kwegcikwane lecoronavirus. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abahlanu abamiswe emthethwandaba izolo phezu kodaba lokutshotshozela umbhikisho ongasaphumelelanga ngolwesihlanu. Ababili bathiwa babonakala emgwaqweni bethwele iflag yeZimbabwe. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarubonani sarubonani ku Studio 7 mina ngokuzalwa ngizale enkayi kwesikhobokhobo ngizama ukunxusa abantu bakithi kwesikhobokhobo ukuthi hayi asivule namehlo bantu bakamthwakazi sivotele umqondisi moyo kunini sivotele izano PF sivotele omnanga kwabonke ochamisa ngamashona mosi bonke laba bantu sibavotela kungelalutho abasinaka ngalo thina emandebeleni nanga umqondisi moyo usekhona uzama ukusivusa thina amandebeli ukuthi vukani vukani lonke lizenzelelani kunini sifuswa ngamashona ngakho sithi asimlandeleni umqondisi moyo bakwethu siyabonga
ya ngu-04 khuluma ekezi marinoha ngibona kuyinto enhle ukuthi abantu baqhubeke phambili kube kwenziwa iviki zonke lokho kwenzela ukuthi i-government lekhona ishone phansi yephansi njengoba namafemu nesitolo kunje kuvaliwe iyaluza yonke into ibambe ngakho so namasosha namaphoyisa ngicabanga nawanesandla kukhona lokho siyakubonga ukuthi bavimba abantu bengayo emsebenzini bahlale ezindlini yabona u-04 lo ikhesi marinoha
Ndivuka njani Studio 7 lawo wonke abantu abakhona emakhaya abalaleli hayi mina ngivukile ngapha mina ngisibuke esigabeni singathiwele North sorry into esikhathazayo lapha mina into engithanda ukukhuluma ngayo lapha kanti njengoba kuthiwa lapha sikhulume lelo bayini kuphela singakhuluma indlamu ukuthi abantu bezanu bona kanti kabakho yini kesizuvo lwabo bona ngoba labo ama-supporters ezanu ngabantu esihlezi labo abantu esiphila labo ubona bathini ngomumo okhona bathini ngezinto ezikhona ngoba lapha kuzwakala abantu be-MDC kuphela kuzwakala ama-opposition party kuzwakala kuphela yohota zwakalayo bona be-ruling party kati bona bathini on the ground sifisa ukuye sizwe bona ukuthi bona babeka mbono bani ngelizwe leZimbabwe babekana abahlali besizwa imibono yabahlali ukuthi kanti bona bathini
njalo futhi indaba yamapulazi uba Mnangagwa amaethi ubhadala abelungu amapulazi uyenza kuhle kodwa sibona ukuthi amapulazi lokhu athathwa ngendlela engayisiyo ilizwe lahle lafa njalo maye babhadala abantu labana kube kurayithi babhadala bebebeledekhi bezohlala futhi emapulazini abo bethole imali yokuvusa amapulazi abo labana abantu bephume emapulazini ngoba sifuna i-cold storage ivule kube le nyama eziya emazweni ilizwe lethu linothe libe le mali ma Mnangagwa engaxotsha abantu emapulazini hhayi siyamvotela uyahlala ekhona kananzeleli ukuthi into ewisilizwe liplaza kuphela abantu balemizi ngathu umuntu lomuzi wakhe yibo iphinde ibe lomuzi khona lesigangeni lomasihlalisane wakhe so ku-right ukuthi Thatha amaplazi ibiza abalungu abancinci bakhomba sithi imali yabo lezo bevusa befaka ifence ilizwe livuka abantu besebenzi.
Studio 7 yabingelela kwa-Studio 7 kubasakazi betalela msebenzi womhlaba senzelawo lami ngithanda ukuye ngiphosela amelizwi ku-Studio 7. Mina inkosi nxa ingangibusisa sibili lami ngibe ngumongameli ngibe ngupresident. Mina umuntu wokuqala sifile kumbamba ngokufaka entolongweni umalaba. Ngoba yili khanda le-corruption, ikhanda le-corruption igcwele kuye kanye ujaji omkhulu nele nguye-ke ukukhorruption yena. Akhulunywa ngenkohlakalo okukhulunywa ngomalaba. Ngingafaka yena strategy lesendilandela lothi iguba. Bona bobabili yibaba le-corruption bokuqala. Yikho-ke beyiveza i-corruption ngoba vele yibo yiwo amakhandla e-corruption bona.
Salubonani, salubonani umkhokheli okhulumayo. Bengicela okukhuluma nje into ezimbili lana. Bengifuna ukuzothi kanti lilizwe linjani lo president ongafuna ukuzwa ama-mistakes akhe akwazi ukuthi alungise. Abantu uma befuna ukusola bayavalelwe ezindlini betshaya, sobe siba sobala ukuthi-ke lana kubuswa ngenkani. Ubuswa ngenkani, amazwi onke siyabona nto betshengisela bekhombisa ukuthi into ethile abayifuni. Kwenzakala njani kunalokhu? Hhayi, kunzima-ke kodwa-ke kumele umuntu ebekwazi lapho kurongo loku kuhle ukuthi abantu bazonda into abangayifuniyo yini ukuze adose amasoyisi. And futhi ekhumbule ukuthi ufakwe ngabantu-ke ukuze abe lapho. Namasotsha la namaphoyisa konke kumele bekwazi ukuthi silungisela khona, khona thina sodwa. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7, ngiyalibingelela. Mina ngungwenya. Ngiye ngicele lapho ungene ehlelweni luka-Studio 7 lapha ku-Live Talk. Ngangicela ukuthi mhlawumbe nxa kuyabe kukhona inhlelo ezikhulunywa ngazo, nami ngibe sengithola mhlawumbe isihloko sodaba ukuze nami ngikwazi ukuba nami ngibeke lami lokho engabe ngikubeka nxa kukhona mhlawumbe lapho kukhulunywa khona.
Ya, nibasakazi bethu bakwa-Studio 7 okukhulumayo ngundodana Ndlovu ekhajibhak egarikayi lapho kwabanjwa khona khona omunye unensi. Mina umsebenzi wami wasakazi ngikhapenta, ngisebenzela kakhulu ezindlini. Izolo ngibizwe ngumakhelwane wami khona phana lapho kwabanjwa khona ikhorona esithi yena ngizomfakela isivalo uthenga isivalo esitsha ngizomfithela endlini yakhe khona phana. Hhayi, mina ngizange ngavumelana nakho, ngiyalile sibili, kodwa ukwala kwami ngithe angila mathuluzi abolekiwe ngomunye umuntu. Lami ngisezama ukunqabela impilo yami, kodwa hhayi, ngibonile sibili ukuthi ikhorona abayithathi serious.
Masakazi we-Studio 7, ngiyalibingelela nabalaleli, ngilibonga njalo ngilihlonipha ngodumo olukhulu. Sithi qhubekani senza njalo likhuluma umsakazo wolokhu. Bakithi siyakhuluma ama-recorded avula, siyacela zihlobo zethu ukuthi lalo bazibaningi lathi kuphela leke lithi cha-cha okwethu lapho. Hhayi, asila amaningi isikhuluma ngokuthi bakithi sesidiniwe ngezani PF. Bakithi siyacela ukuthi asizameni bantu ukubambana eZimbabwe silweni impi njoba abadala bethu babaqeda ngegugu rawundi. Besicela nje sife ukufa yikufa, ukubhubha yikubhubha. Bantu beZimbabwe, asikhipheni umbuso wezanu PF. Sesidiniwe bakithi ngokuthwala nzima. Abantwa bethu bathwele nzima eZimbabwe, siphandle sithwele nzima njalo nje. Akulungele thilizwe kanti ngelinjani ngani? Kade besicela ukubuza imali ezidweletha phandle kwamazwe ukuthi kathi ziyakuphi isikhwama sezanupiyefu lesi sivuza esingathungwanga, ayisesikhathele bantu. Abesicela ukubana umbuso wezanupiyefu ukutshintsha. Kathi wenza umuntu ungela ngitho kukwadwa okokuthi thiwa iyenzile. Asikhathele bantu, sidiniwe. Ake zame ukuthi bantu beZimbabwe sikhipheni iZANU-PF. Ngiyabonga. Mankala naseBotswana, ngikhuluma ngila eBotswana.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. inani lasebele gcikwane le coronavirus ngapha kwele Melika selisedlula izigidi ezine 4.7 million labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu lamachumi amahlanu 155,196. Sicoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe ukuthi edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona kumi njani.
Ya, umama we-COVID-19 ngapha, hayi kawumuhlanga sibili. Kawumuhlanga, kukhanya igciwane leliyamemetheka sibili ngesiqubo esikhulu kakhulu. Okokuthi ngomvulo nalo odlulileyo amalanga amafitshane ayedluleyo ugovernor walapha uhle wapha ofaka isinqomo ukuthi wonke umuntu akabe lama-mask, wonke umuntu akagqoke imask ikakhulu endaweni ze-public. So into esikhona ukuthi lalaba ade bengafuna ama-mask soke sebefanele bawagqoke. So umama lowo mubi sibili kakhulu kakhulu, yeah. Asikabona ukugcina kwawo.
Indawo sezivuliwe yini ezifana lamabhawa, amabhayisikopo lezinye ezokuzilibazisa, njalo abantu bayahamba yini endaweni lezi?
Ya, indawo sibili zivuliwe, indawo zokuzilibazisa, kodwa indawo kule limit yabantu abangangena khona ngesikhathi sinye ngasinye. So kodwa lanxa zivuliwe kakusikho lokuyana okwansuku zonke. Kodwa ke hayi, indawo sibili zivuliwe, konke nje le ndawo zabantwana ezokudlalela. Lanxa okuningi nje kwakhansilwa vele nje ekuqaliseni kwenyanga kumbe ekuqaliseni kwayonalisizini kwale kwakhansilwa sibili okuningi-ningi. Okunjengama-parks, ama-parks lawa akuzithokozisa abantwana lezimoto. Kodwa hhayi, okwezindawo zokunatha lokudla kuvuliwe lanxa abantu nje behamba bexwaya besesaba, kodwa ke kuvuliwe.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalani seZimbabwe ehlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika.
I'm not afraid to die.
isigqibi kuhlelo lwethu lwanamhlanje othi esikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Obethunjiwe ngeviki edlule ngolwesine kobulawayo watholakala etshayiwe elimele uTawandamu Jehiwa umele ahanjiswe emthethwandaba namhlanje owanquma ukuba avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.